omnanga kwa lava lobochi wenga ngabantu labana babe sikumgabe engu president laphana ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela war credentials. In other way yena se influence ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design usekwazi mhlophe asekukhulume namajaji abi lawa abawafakayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho sibusa i-military la sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi ukuhlamisa ne-MDC bathi besithi baya baboycotha ukuthi bangangena ekhethweni bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo ukuthi hayi ngama-president angu-23 beqamba manje ngamaphathi abo bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengafithisekanga uzahambe ekhothi uthamisa sesekhothi kathesi sebesithi hayi ama-election sesikhohlwe ngawo.
Umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
Ikhomishini leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? Ikhomishini bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbutena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke ikhomishini leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiyaripota beyiba kade bevalelwa. Nabona be-MDC from 2000 sasilandelela amaripota ayekhona thina sasingabe-peace liberators peace platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshisela izindlu besiyaripota yiba babefika befakwe ezitokisini. So lakhona lokhu kathesi abazange benze udlakela ngoba azange belwe namapolisi. Nxa besiyademonstrate ukuthi hayi kathi ukhetho lolu lumi njani ngama-results lokhu ethekwa yini. Amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuthulisa udlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama-infiltrators abantu abangathiwa be-MDC ukuthi wenga lo wathi yena hayi abantu be-MDC babadubula abantu babo bedubula ngawuphi umbhobho. Yikho khona khane sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegukrawund lezo sesithi lezinto ezezabo vele into yabo abayithiyi waye engafaki ikhomishini yokuthi amasosha adiploya ngubani lawo mavidiyo lamasosha khuzani ukuthi ngabodubula amantu imithi evuka phansi e-ema.